umfundisi wezempilakahle kobulawayo phansi kogatsha lukahulumende lwezempilakahle uprovincial health director udokotela Mafio Siyamuthembu uchasisa isimo ngalumkhuhlane owesihudo secholera kuleli dolobho.
Bulawayo Metropolitan Province, as of yesterday evening, end of day, we had a total of 12 suspected cases of
province yakobulawa izolo ntambama besile nani labantu abalichumi lambili 12 abacatshangelwa ukuthi bale cholera abangu-4 bakhona bafunyene belomkhuhlane ngemva kokuhlola kusetshenziswa i-rapid diagnostic test for cholera. Kuthe njalo abathathu batholakala benalomkhuhlane kusetshenziswa i-confirmatory culture test for cholera. Phakathi kwalaba abalichumi lambili sesilahlekelwe ngoyedwa.
Udokotela Siyamuthembu uthi lomkhuhlane uludu ubo hathi kobulawayo kuphela kodwa usabalele elizweni lonke.
As a country we are in trouble. The outbreak started in Mashonaland West.
Njengelizwe sisebunzimeni, umkhuhlane lo uqale eMashonaland West kodwa okwamanje amaprovinsi asehlaselwe ukwedlula amanye iMasvingo neManicaland. Ngenxa yokuthi singabantu abahlezi behamba, umkhuhlane lo ungamemethekela masinyane kwamanye amaprovinces. Sihlezi sivule amehlo, abantu labo kumele bananzelele.
Inengi elihlaselwa isihudo secholera bagijinyiswa isisu bekhupha ingcekeza engamanzi lamehlo ayawela. Inengi edolobheni lakobulawayo lihlalele evalweni kulandela ukuhamba kwamanzi lokudubuka kwempompi ezithwala amanzi engcekeza aphuma ezambuzini. Unkosazana Nokuthaba Nyathi uthi ngabe ikhansili iyehlisa amalanga okubavalela amanzi lokulungisa masinya impompi zengcekeza ezidubukayo.
Ezikolo sokukhuthaza abantwana ukuthi bahlale behlanzekile isikhathi sonke ukuthi bazivikeleni umkhuhlane wesihudo lo osuthe waqhamuka. Njalo umkhuhlane lo ulakho ukumemetheka sibili ugcwale ilizwe lonke.
Ubulawayo sekhuthazwe ukuba zibona elezibonelo zesihudo agijimele ekilinika ayathola usizo lokwelatshwa. Umkhuhlane wesihudo uvele uludubo hathi kobulawayo kuphela kodwa lakwamanye amadolobho elizweni jikelele lasemaphandleni. Isihudo esekholera sabulala abantu abedlula abangamakhulu amane ngomnyaka ka-2008 kusiya ku-2009 kuthi ababanjwa yilumkhuhlane babesebedlula inkulungwane ezilikhulu 100,000 ngomnyaka ka-2018 kusiya ku-2019. Ikholera yabulala abantu abafika kumachumi phose ayisikhombisa. Usikhwica umfundo Mthuli Ncube umphathintambo wezemali uchaze ukuba uzasebenza le council yakobulawayo ukutholisa uzulu amanzi ahlanzekileyo.
Isagepa imigodi embalwa lapha nenyama endlovu akhwefa ukuthi kube namanzi azasevisa ubulawayo. But of course kube kufuneka amagethi lokunye le normal esithi reticulation izimpompi lezi eziletha amanzi ezindlini zabantu usithi council kumele azikhangelelayo futhi.
Okwamanje ubulawayo uthola amanzi kabi kumbe kathathu ngeviki ngesinye isikhathi amanzi abuya eludaka kumbe elephunga elibi. Inengi ligijinyiswa yizisu. Abagula kakhulu sebethe bayalaliswa esibhedlela seTongroof Hospital lapho abathola usizo lokwelatshwa. Izikolo lazo zibiwa zibheke ngelihlo lokhozi isimo sokuvikela ukusabalala kwesihudo sekholera ezikolo ngoba sebekhona abahlaselwe yiso. Ngimele umsakazo weStudio 7 yiwobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.